indaba yamatarifs leyo iMTEL leyakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyukuthi abantu amanye amazwe lawo lama companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yukuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona amakhampani ayenelisa ukuletha lese ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlambele abantu abasebenza bambalwa then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle bakuthumele bekuletha ekhampanini yabo lapha bazokuthengisa zokuphuma lapha zongani kulokhali. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwamatarifu ala akhuluma ngawo.
Ye, baba Jamela sifone kumbi kwakhe uMnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kaMnumzana Biden njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukela njani ngabakhokheli abanye abakulo mhlangano?
Kwenze enye into engani ayijwayelekanga kakhulu. Iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic. Kodwa-ke uTrump nguTrump, so ho ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andibana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo lelizwe azabe ngathi ngenye indlela instead okwenza idili lelizwe ususenza idili lomongameli nalowo obusayo ngoba ama-deals wonke la akade enziwe nakade enziwe ngu-Biden laba sebesuka bewakhupha kusho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo angasengozini nxa sokungena uhulumende omutha